Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMfumfu 2023 ngokhiphs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Hamas is a terrorist group. It's on the agenda to destroy the state of Israel and to murder Jews.
Ele Israel lilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Ele Melika City ubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel.
Akumelanga indlini ngoba yena vele bazele bathatha indlela kamnikazi. Into ekhona kabakintile indlizwe kubanikazi bakhe. Lekintile iPalestine kuye ibe yiPalestine yezwele ikhona kudala.
Abakholo lesiMoslem bathi ele Israel yilo elihlokoza iHamas. Zalethulela ezabatha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ele Israel selilungiselele ukuhlasela eGaza Strip lapho eselitshele bonke abantu kwenye ingxenye yalendawo ukuba besuke ngoba lizangena ePalestine ngamandla amangalisayo ukwenzela ukubulala bonke abadlelana leHamas. Kodwa abokholo lwesiMoslem bathi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuba ele Iran lamanye amazwe angenele empini le. Ibutho lakwele Israel selihlome laphelela lajama emngceleni weGaza Strip limelele ukunikwa imvumo umkhokheli wabo umnumzana Benjamin Netanyahu ukuba lihlasele iHamas. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abezindaba abeReuters babika ukuba sewubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye 3400 eGaza, kuthi kwele Israel sebefika phose inkulungwane lengxenye 1400. Ele Melika selithume umnumzana Anthony Blinken ukuhlangothi kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe ukuba ethekelele amanye amazwe abakholo lwesiMuslim akuqela ele Saudi Arabia, Egypt lamanye. UBlinken uthi kubi okwenziwe yiHamas kwele Israel.
Hamas is not representative of the Palestinian people or their legitimate aspirations for the future. Hamas is a terrorist group. Its only agenda is to destroy the state of Israel and to murder Jews. And it's important that the entire world see it as such.
Wele Melika umongameli Joseph Biden laye uthi basekela ele Israel empini le. Kodwa uPrince Faisal bin Farhan okuhlangothi lukahulumende wakwele Saudi Arabia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuthi kufe abantu abaningi empini le.
We need to work together to find a way out of the cycle of violence. This is something that we really, really need to focus on. Without a concerted effort to end this constant return to violence, it will always be the civilians that suffer first. It will always be civilians on both sides that end up paying the price.
Ele Zimbabwe lithi kumele ele Israel likhulumisane umlotha leHamas ngoba impi le kayilunganga. Abakholo lwesiMoslem abahlala kwele Zimbabwe bathi ele Israel lilokhweba okwenza ukuba lihlaselwe iHamas. USheikh Balail Gwenzi ulombonolo.
Ngithi ngumoya omubi okufuna ukungenela abantu beGaza abazihlalele elizweni labo ngoba bona ale Israel yibo abathatha ilizwe labanikazi.
Ubona ngani pho kumele kwenziweni? Israel akumelanga ingene khona ngale.
Akumelanga ingene ngoba yena vele bazele bathatha ilizwe labanikazi. Into ekhona kabakintile ilizwe kubanikazi bakhe. Lekintile iPalestine kuye ibe yiPalestine yezwele ikhona kudala. Bona ma befuna ilizwe ma kuyukuthi bevumelana lakho babanike iphatha yavumela ne-United Nations bethatha iphathi yona leyamezwe liyaziwa United Nations ekumepe United Nations.
Kodwa kungenzakala khonokho?
Akabasebe bavuma ngoba bona amajida abavele bengabantu ababehluleka ukulalela amaprofit abo. So akuyenzi ukuthi belalele kaphela.
Kuyini ongakutshela umhlaba wonke jikelele ngempile?
Hayi, mina into engayikhuluma ukuthi impi yinto embi kakhulu, hayi so into ejabulisayo, hayi so into ethokozisayo. Kodwa lokho okwenziwa ngama-Israyeli lokho kathesi, hayi lo moya omubi sibili, kuqathanisile lokho kungenziwa.
Sizwa kuthiwa-ke i-Iran layo ithi nxa kungaqhubekela phambili iyagcina ingenele empini leyi, pho kuyaphumani khonapho?
Hayi, njalo sekuyi-foreign policy yabo njengelizwe, but esikhangele ukuhlalisana kwethu njengabantu thina sifuna ukuthula kuphela ukuthi abantu behlalisane kuhle kungela kubandlululana kungela kukhethana ukuthi bana ngokholo luphi kumbe bana ngolimi luphi kumbe bana ngokuhlala ngaphi uvela ngaphi into eqakathekileyo ngokuthi abantu kumele bengathathelani amalungelo kumele bengathathelani umhlabathi.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi abantu abedlula isigidi 1.3 million kabasela ndawo yokuhlala eGaza Strip kulandela ukubhomba okwenziwa ngele-Israeli. Namhla idolobho lakobulawayo belithakazelela iminyaka engamathumi ayisitshiyagalombili 80 lapho okumenyezelwa khona ukuthi sokulidolobho elikhulu eZimbabwe. Bekulenkonzo yokuthakazelela usuku lolu kubandla lokholo ole-Presbyterian Church. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolo daba.
Umeya wakobulawayo lamakhansela akhe kunye neziphathamandla zaleli dolobho bahlanganelela abazalwane baleli bandla okukhonza khona uColtart labahlali bakobulawayo bethandazela leli dolobho. Umnumzana David Coltart uthe leli dolobho belingananzwa okwesikhathi eside.
It has been neglected.
It has been many decades now.
Izitishi ziyadubuka, amanzi ayaswelakala,
emgwaqisile.
Kulo msebenzi omkhulu okumele wenziwe la. Eyiseyiminyaka njengedolobho elikhulu.
Isikhulumeli sedolobho lakobulawayo unkosikazi Nessie Mpofu uchaza okuningi ngombuthano lo.
Namhlanje yilanga lokuthokozela ubulawayo lapha esiba le 8 years as a city, ngoba ubulawayo as a city was declared on the 4th of November 1943. Every year ngo 4 November kumbe iSunday eduzane lo 4 November siyahamba lapha akhonza khona, sifike sikhonze njengabantu bakobulawayo. Sihamba nama-councillors ethu, sihambe nama-dignitaries, ama-stakeholders, sifike siyenze inkonzo labantu abavele bekhonza khonapho.
Usenator Molly Mpofu omele imandla le-ZANU-PF leli dolobho uthe kuqakathekile ukuthi abantu bonke babambane basekele inhlelo zakaColtart ukuze ubulawayo athuthuke.
Ibulawayo imele ibe clean, ibulawayo imele ibuyele ukuba yi-city. Kade esaso city inkompo nje, imele ibe clean. And they are liquid to report the cleaner with the Ibulawayo. So, Tina, we are packing Umea, Lo Osibiza, who was listening to Banyaba. Vela will be party, Gabucholo. Nakuman was there to Kumanan. Nakuman Umea and Kumanai. So, we have to work together to shape the Ibulawayo ourselves with our mayor.
Joropo, Lagobla, Lazuang, Jesus Kotos and Kosi. Omunye wenzalo kaRobhemula umntwana Peter Zwide Khumalo uchaza ngobulawayo.
Abelungu bathatha lesisigodlo bacanda imigwaqo lesisigodlo ngemikhonto yamaNdebele. Ngakho indawo yamaNdebele njalo izike ngamasiko amaNdebele. Bathe ngemva kwamachumi ayisiyangalombili yeminyaka edlulayo bathi leli dolobho selifanele lithuthuke libe phezulu libe kuzinga elingaphezulu kwamanye amadolobho amancane. Ngakho bamemezela ukuthi ibulawayo ngesilungu isiyi-city.
Kusenjalo amakhansila ukuthi wasexotshiwe kulandela ukubizwa kwawo ngumnumzana Sengezo Jabangu lawo ebekhona kulinkozo. Umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Donaldson Mabutho uthe bazaqhubeka besebenza inhlelo zikazulu kuphela kuze kulungise udaba lwabo.
Asisebenzi chisa. We continue to work ngapha kuma communities lapho esakhethwa khona, but for now sizoxoxisana ke nomkhokheli ukuthi ngizokuvela phezulu ngokuthi ke kuthi disengagement kuyiphi esiyabe sikwenza ikuphi esiyabe singakwenza, but ngibona ke kuyinto elungileyo to express our dissatisfaction.
Ukhansela Meli Moyo laye wakhitshwa kodwa uthi isizathu sokuthathelwa intambo zakhe kasazi.
I personally angeze ukuthi isizathu sokuthi sibizwe ngomuntu just an individual ukuthi sesirikhole kuhamba njani. Ngokuthi izakhamizi ezikawadontshwe enkulumane zathemba umfana zathuma umfana ekhansini ebamele, and it is that mandate esiyikhera. So ngingazi ukuthi khona kuhamba njani, but ngifuthi kuwocace kuba forward ukuthi you see thina asivakatshanga ngokobulawayo. We're born by Bulawayo, raised by Bulawayo.
Idolobho lakobulawayo belisaziwa ngokuhlanzeka, ukuthula, amafektari lokuthunqa kwentuthu, kodwa konke lokhu sokucitshile. UColtart uzalivusa na? Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abezindaba abe-Reuters babika ukuthi iRussia liqhubekela phambili lihlasela amadolobho esabelweni seDonetsk. ELeSouth Africa selisuse abanye abakubutho abasebenzela kwele-Democratic Republic of Congo ukuthiwa badlengula abesifazana. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sika sizwe ezokholo lwesiKristu silontukwamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontukamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngesikhathi esedluleyo sihlangana izihlobo zenkosi ezithandekayo sakhuthazana ubana insuku zonke ukusaba amalanga sibongene isipho sokuphila ngoba nasiziphilisi thina siphiliswa ngulowo lamandla kulathi. Simbongeke uNkulunkulu ngaso isipho sokuphila okwanamhlanje. Ngizathi siqhubekele phambili encwadini esayibalayo kaJohane 11 uvesi ngu-21 kusiya ku-23. Kulabo abayikhuthayo ngizafunda nje ngokukhawuleza. Uvesi 21 kufundeka kanje, wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umne wethu ungayingafanga. Vesi 22, kepha ngiyazi nakalokho ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzakunika khona. 23, uJesu wathi kuye, umne wenu uzakuvuka. Sigcine sikhuluma ngokuthi baningi abantu esingathatha uLazaro simfananise lemizi sihlala kuyo, ukuthi abantu bathi baphila kade vele kuphila inyama, umoya kawusekho, lemizi yabo baze bazigqaje ngayo ngenxa yokuthi ubuntu abusekho sokufana nje lokuthi bazihlalela enxiweni lwezikhovu. Namhlanje ngithanda ukuthi ke siqhelise ingqondo zethu kuleli lizwi, ke sibone ukubana singakhangela ukuthi kambe lona ilizwe lakithi kumbe isigodi kumbe isiqinti kumbe idolobho labe sihlala khona kuyaphilwa yini. Baningi oMatha labo Maria esihlangana labo bekhala ngalokhu ngalokhu. Abantu bakhala ngazo zonke izinto, bakhala ngemisebenzi, bakhala ngalokhu langalokhu, baze bakhale langobuntu obukhangelelwe ukubana bube sebantwini. Yikho ke uMatha ethi kuJesu, aluba Jesu bukhona lelizwe lakithi ngabe kalisiko, ayisilo leli esilibona likho. Uthi uMatha, nxa uJesu ekhona izinto zonke ziyaqonda. Manje pho-ke udubo yikuthi lalabo okumele bakhangele izigodi leziqinti kanye lelizwe lakithi abanye lo Jesu lo kabamazi. Yikho ubona abanye balolunya balenhliziyo ezilukhuni. UMatha loMaria bakhumbula uJesu ngoba uJesu wayelothando, uJesu wayelozwelo, uJesu wayezwisisa ukuhlupheka lokudubeka kwabantu. Yikho ababizanga umpristi, ababizanga umbishophi, ababizanga kumbe omkhulu webandla thize, babiza uJesu uqobo lwakhe ngobana uJesu luthando, uJesu uyazwela, uJesu uyanakekela. Kanti-ke bakhona-ke abantu okumele ukuthi ngabe yiba benza zona lezo zinto emphakathini bazehlulekela ngobana lo Jesu esikhuluma ngaye vele kabamazi. Bathi-ke kwesinye isikhathi baze bathelela abantu ulaka lokungahlaliseki, uzwe bekhuluma izinto ezaziwayo ezisobala ukubana kayisizo zinto eziphilisa abantu. Inhliziyo zabo kazilathando, zomile. Ilizwe lakithi lonakele, izinto azihambi kuhle. Kubuhlungu ukulalela lokuzwa inkulumo eziphuma emlonyeni yabanye abantu, abanye kumele babe ngabakhulu belizwe, abakhokheli, kodwa kabalazwelo inqebo beziphilisa bekholisa kabalalo uthando lokufisela uLazaro ukubana bavuke baphile. Labo asiceleni izinto ezizasiphilisa asiceleni izinto ezatshengiswa ukubana siyisizwe esimesabayo uNkulunkulu. Labo abangamesabiyo wokhoyo, asikhulekeni baba, sikhulekela labo abasiphetheyo ukubana babe lothando, bavuse lalabo asebephila emanxiweni. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ke ukuthi uDaboga Ncube usiphatheleni kwezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama nguDaboga Ncube. Namuhla sicoxa lomnumzana Mthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. UNgwenya usebenza esibhedlela seCholocho District Hospital ephathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indawo leyi yindawo esemakhaya, so isemakhaya inje akula school of sign language, even izikolo civilizini zamaprimary. So engikwenzayo ngiya-identify abantwana abadinga i-sign language emakhaya. Ngingaba-identify-ke sengi fisa ukuthi ngibe le program labo, kodwa bakhona abanye esengike ngaqalisa vele ukuba trainer i-sign language. Sengathola isikhathi ngibe labo ngiba training, lokho ngikhipha lana ama homegrown signs, ngifaka ama national signs akustandard.
Cholosho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Yi abantu bakhona banengi, bachaphakele nje ngecholocho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani, ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba echolocho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho ukuthi ube uzinikele emsebenzini ukuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho ukuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku-Ministry of Health ku-Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo, ugoga bonke ngobuchiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye ugoga obuchiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana sekhomba ukubakhangela nje kuphela siswele kokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololu limi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle, iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle, iphupho lami lona ngelokuthi echolocho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And siyabe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela, kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo, sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwanise ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa, ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababaninela khatshana, kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibala izindawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje, kabathole amathuba alinganayo abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi laphana kulobani. Nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi ngakhulakhula mbijani ngengumfana sesebisa inkomo, kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo wonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language eCholocho. UMthabisi usebenzela esibhedlela seCholocho District Hospital kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki esayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube, ube lobusuku obuhle. Wezemidlalo intathele izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu leHighlanders libe ngujiki lobhanqa 0-0 leqembu elihlezi emsileni leCranbourn Bullets namhla enkundleni eBarber Fields. Limpumela itsho ukuba ibhoso isitshiwa ngemiklomelo eyi-9-2 liqembu elihlezi phezu kwengalane leNkezi Platinum Stars lona ele miklomelo ngamashumi amahlanu lane 54 kusithi leHighlanders le miklomelo ngamashumi amane lesithupha 46. Iqembu leHighlanders likhuthe lombekwa namuhla njalo okhuthileyo nginozinti Ariel Sibanda ngehlandla lakuqala lomdlalo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United litshaye leSheshamm nge-1 kanya ngaseNational Sports Stadium kuthe leTriangle linqobe leHwange nge-1 kanya ngaseKipo. Iqembu leCapes United likhuphuke ladlala endaweni yeChumi le miklomelo ngamachumi amathathu lantathu ngokunqoba elikwenze namhla okuyimpumelelo ethuthukise amathuba lokusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leMalawi yilo eliphakamise inkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba elikwenzele eZambia nge-2-1 namhla emini. Iqembu leMozambique yilo eliphutshe elisendaweni yesithathu ngemva kokunqoba elikwenzele eZimbabwe nge-2-0. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uJoy Luphahla owayengumdlali weqembu labesilisa elimela ilizwe elama-Warriors uthi baningi abadlali abalaziyo ibhola emaphandleni kodwa kabaphiwa amathuba. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Luphahla uthi baningi abadlali abangatholakala emaphandleni nxa kungaqhutshwa inhlelo zokubadinga emaphandleni kuphinde njalo kube labaqeqetshi abalesibindi sokusebenza labo.
I think emakhaya hlale filiningi kakhulu ikuthi nje kuphela asiziniki isikhathi sokuthi siphume phandle. So I think ma kungayenzwa more clinics ema we can find a lot of amogens abantu abangapopolist abazabuya lapha bekunikeze something. I'm sure ukuthi 1 or 2 players of course asibestrategy but yena lo uyabe khona yobona lapha we can polish this down by linking kakhulu bafuna nje ukuthi opportunity thina sabale lathi lathi ukuthi kulo muntu wayezidlulela ngiyena ama opportunities abuya njalo.
Uluphahla ubonwe ngumdlali oludumo osengumqeqeqeshi uMadinda Ndlovu edlala kibo ekhaya eCholocho njalo ngemva kwalokho ucinise buye kobulawayo wazodlalela amaqembu abalisa ile Corrugated dele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders phambilini kokuthi ayedlala elizweni leCyprus. Uthi kuqakathekile ukuba abaqeqeqeshi kanye labalandeli babekezelele abadlali labo ababe bethethwe emaphandleni.
I patience that depends. Patience also. And you have like a city where there's like a post night, a machine for a cause. But I'm going to tell you about the police. I'm going to abantu abalapheshezi kakhulu abantu ngokwabo bona ba of course ba beloku esithi kithi eh Luphahla kathi wayelingayingale ngabona umfana ekezi laphana and uyabona ma usiyathatha umfana lana he needs time to be polished. Uyabona of course bakhona labantu abale-rare talent ngakonsa umthatha efike ehlengeni but labana baya babefuna isikhathi thina sisiphiwe but at the end of the day aso excuse.
Uluphahla uthi umsebenzi wokuqeqetsha kawufuni amagwala njalo udinga abaqeqetshi abangayisabi ukusolwa.
And I believe with the pressure out the best in a person. Ngoba ngikungaba la critics ngihamba endlini and look at those critics ukuthi ziyangiyakha ngoba abantu abaphoka ukucriticize abangafuni ukuyakha. Amanye ama critics ayakha amanye of course uyawubondayo lapha kulanto engayifunda nabo. Sometimes senza ukuthi amanye ama critics ayabuglidize me especially sibufuna in football ngoba if singasafundi from ama critics then you cannot grow as a person. But depression ningi kakhulu kwayenda sikodwa thina as coaches as leaders amelanga sithekisela abafana ukuthi that is under pressure.
uluphahla uke wadlala njalo la kwele South Africa lapho adlalele khona iSuperSport kanye lePlatinum Stars ekuphendikeni kwakhe eZimbabwe udlalele iHighlanders iCape United kanye leCholocho Football Club kwathi ngemva kwalokho uqale uqeqetsha lokusebenza lamaqembu abalisa eLeBotter Strikers eLetel 1 kanye leGolden Eagles engakabuyeli kuqembu leHighlanders ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
kwezomculo lomdlazi lo Jay-Z Marabini.
Yes, sanibonani lonke lengendawo ngendawo lapho likhona uJay-Z Marabini lo okhulumayo. Ngithanda ukuthi ngithi ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba elitholileyo for the first time ukuthi khona ibhendi yami iyedlala ama-shows kwalese baselekwalaseNgilandi e-UK kuyona le inyanga ezayo eka-November wonke kuze kuye ukuthi ekuqaliseni kuka-December sikhonale. Ngithanda ukubonga kakhulu iShanya Events, ngibonge kakhulu Mr. Farai, ngibonge bonke abalandeli abathanda uJay-Z Marabini abenze kuze kufike leli thuba ukuthi ngithole ithuba elihle kangaka ukuthi ngiyedlala umculo wami omangalisayo phesheya kwezilwandle. So silamalungiselelo amahle kakhulu esiwenzayo, ibhendi is ready, wonke umuntu nje hayi sijabula kakhulu, sijabule kakhulu ngaleli thuba. Ngakho-ke hhayi abantu ababuye bonke eLondon abaphelele khona kulama-shows esiwalandayo khona ngale, abantu abakhangele ebulenjini babuke babone ukuthi silane sibaphathele khona. So ngakho-ke hhayi si-ready lapha njengebhendi. Bonke abantu nje hhayi abahlale belungile lapho bethenga izicathulo ezintsha ukuze bagide kube mnandi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke, kubo bonke abantu abonke befona, abanye bedinga amatikethi, abanye bekhuluma bebuza kakhulu ngoba kungokokuqala ukuthi khona upromoter waseZimbabwe athathe umculi kwelakithi ngapha emathebeleni lakobulawa. So silungiselela isho enkulu kakhulu, silabo Fred Gwala, silabo Aganyabinde, silabo Tsedi Malaika, kuzabe kumnandi kakhulu, wonke umuntu kaphelele khona kuyona linya ezayo kuzabe kumnandi kakhulu. Ngiyabonga Jay-Z Marabini one time.
Iminyaka isihambile bo, wena ungabuya ekhaya, nabuya ngicabanga na wena la ukhona, phela wena ulubambo lwa thina sofasilahlale, phela wena ulubambo lwa thina sofasilahlale.
Kuluke Jay-Z Marabini sikufisela inhlanhla jakale ekhaya. Singaqhubeka uhlelo lwethu lomhlanje othi sikhangele bese lazo. Ele Israel selilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Ele Melika sithi ubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel. Abakholelisi Muslim bathi ele Israel yilo elihlokoza iHamas. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lomhlanje. Oliver Lisa umthombo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.